kulusizi kakhulu wabunkomo ukubona izigemegeme ezifana nalezi esizibona zikhitshwa i-Al Jazeera mayelana ngokukhwabanisa i-corruption eyenzakalayo elizweni lethu. Ilizwe leZimbabwe ilizwe esilikhangeleyo esilibona ukuthi liya ngokucwila ikakhulukazi ngenxa sikhangele ze-economy. Kodwa kuphinde njalo kube isimanga ukuthi kanti ilizwe elinothe kangaka ikakhulukazi kwezimbiwayo kuhamba njani ukuthi ilizwe liqhubekele phambili lisiya emgodini kukati khona ilizwe elifanele ukuthi ngabe kuthiwa liyazivusa liqhubekele phambili njengalokhu esake sakubona ngaphambilini. Ngoba nxa sithi yakhangela babunkomo kulesikhathi esifana lesikhathi sako Ian Smith ababe kuma-full blown sanctions ngesikhathi lesiyana kodwa babesenelisa ukuthi ilizwe leZimbabwe lalililizwe laliphila ilizwe lalisenelise ukuthi kube lakho konke okwenzakalayo njalo noma lali kuma-sanction lalisenelisa ukuthi lingasupplya i-Africa yonke jikelele ngoba yikho yayibizwe i-trading basket ye-Africa ngoba yayilamandla ne-currency yakhona yayilamandla iloba kwakulama-sanction. Umbuzo ohlala kuyiwona lo ukuthi kanti pho-ke thina kuhamba njani ukuthi ilizwe lethu lingayenelisi ukuthi likhiqize ngendlela efana nayo. Kodwa-ke sekusobala kathesi ukuthi indaba yenkohlakalo yiyo eyimpehlane eyenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabi lokundlondlobala.
Bakhona Dube abathi njengoba uMnangagwa ekhanya ethinteka kangaka kulifilimu njalo lalabo abaphuma kuyo besithi badlalaye kumele aphume egcikeni atshele abantu beZimbabwe ukuthi okuliqiniso yikuphi. Ubona ekwenza yini lokho?
Nxa engumongameli oqotho njengalokhu avame ukuhlala ekukhuluma ukuthi yena ungumongameli olalelayo njalo ungumongameli oqotho, kuyabe kufanele ukuthi azigeze akhulume kube sobala ebantwini beZimbabwe ababekele into eyiyo ayaziyo layo ukuthi iqiniso lalokhu yikuyini. Njengakhona lokhu esikubonayo uzakuthiwa ukuthi ubone umongameli kule mali isizumbulu thize esama-thousand lama-thousand US dollars futhi usibhadale nje kodwa ukuthi uhambe uyewona ukubala ukuthi konke zinezinto zelezi eziyabe zisenzakala ngaphansi kwakhe eziyizinto abathi bona nxa bengena embusweni bathi bona yiyo inkohlakalo eyayenza ukuthi begcine bethatha umbuso ngenxa yokuthi babebona ukuthi kugcwele izikhohlakali eceleni kukamnumzana uMgabe. Pho-ke nxa kuwukuthi lokhu ababesithi bakukhipha okwakuseceleni kukamnumzana uMgabe nxa siphinde sikubona futhi sekusenzakala kuye manje umehluko wakhona uyabe usungaphi? Yiko kufanele ukuthi azigeze akhulume atshele uZulu weZimbabwe nxa engumongameli oyazi ukucabangela abantu bakhe nxa engumongameli ofuna ukuguida ofuna ukubusa ilizwe lakhe ngendlela eqotho.
Abathinteka kule filimu ubona bebotshwa yini lalabo abakuhulumende bexotshwa umsebenzi?
Angiboni babunkomo ukuthi ukhona umuntu ozaboshwa ngakho lokhu esikubonayo kusizakala ku-Al Jazeera ngenxa yokuthi sesesakubona phambilina ukuthi bakhona abantu kugcina abanye bathumela ibizo bathi catch and release ngenxa yokuthi abantu benza amacala amakhulu beqeda laphana nje baboshwe kodwa kusasa umuntu okhona uzambona sezihambela kungabi indaba zalutho. Okuyinto eyabe isenza iyabe igqugquzela abantu ukuthi baqhubekele phambili besenza ubugwelegwele besazi ukuthi noma ungaziwenzele noma ungaziboshwe uzavuka ukhulilwe njalo kusasa. Kuyinto eyenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili lokho licwila ikakhulukazi kweze-economy ngenxa yokuthi i-economy ayisebenzi ngendlela efanele ukuthi isebenze ngayo ukuthuthukisa umnotho welizwe kodwa i-economy isebenza ekutheneni ingene ezikwameni zeziporolize nalezi ezilokho ziboda ngaphansi kwakhe umongameli.